Soko izika tisendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu lukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhla ziku 10 kwenkwezi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izisebenzi kazilandelanga inkuthazo yokuthi zingayi emsebenzini izolo, kodwa abaqoqe lokhu kutshengisela bathi kuphumelele.
Be upresident laye lo hulumende wakuzwakale eseguqule eminye imithetho esingakwaziyo ukuthi uqinisile kumbe ubeyiguqulela ukuba i-shutdown ingasayenzakali.
Amakholwa eZimbabwe athandaza phansi kwezihlahla lasemagcekeni kwele South Africa asethwele nzima ngenhlanganiso ye-Operation Dudula ebaxotshayo isithi bayekhulekela emazweni abo.
Njoba bethi bethathela umsebenzi ukuthi sebethathelwa na le ndawo yokuthandaza njalo seyosithi lokuthandazayo la kabafuni.
Umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin wethule umbiko wakhe izolo embuthanweni wokukhumbula ukunqoba kwelizwe lakhe elakwenza ele Germany kumpi yomhlaba engatshengisi ukwekethisa impi lele Ukraine. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kazilalelanga inkuthazo yokuthi zingayi emsebenzini izolo, kodwa abaqoqe lokhu kutshengisela bathi kuphumelele. Ezinye zenhlanganiso ebeziqoqa lokhu kutshengisela zithi kuphumelele kakhulu. Inhlanganiso ekhuthaza umbuso okhululekileyo ethi Mphatshelu ithi umkhankaso wabo uphumelele. Nangu umongameli Emmerson Mnangagwa wavuma ukwephula ubamba zonke wenkampani yezupko evulela amakhombi ukuthi asebenze, kodwa abanye ngabathi ngenxa yokuthi iningi seliphila ngokuzisebenza bekungakhalaleki umsebenzi njengoba bekuzabafaka endlaleni. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwobulawayo.
Izimusi amanengi ebevuliwe kobulawayo kuthi amapholisa alihlekana ahlomileyo ebebonakala endaweni ezehlukeneyo zelizwe ezikolweni eziningi abafundi lababalisi bebengekho. Umongameli weZimbabwe National Students Union iZinasu umnumzana Benon Ncube uthi isimemezelo sabo siphumelele ezikolo ngoba kuvuke kulamapholisa ahlomileyo emakolitshini njalo abayanga esikolo.
So istairway le ibiyiplan yokuthi uhulumende asibone asizwe ngoba besibhale incwadi kaningi kodwa engaphenduli. Ngakho ke sahle sathi stay away ukuthi abone ukuthi siyenelisa ukukwenza lokhu nxa sicela sacela saswela impendulo. Ngiyatsho nje lamuhla kuvuke kulamapholisa eNational University of Science and Technology NUST, kuvuke kulamapholisa eUniversity of Zimbabwe, kulamapholisa eGenoa University of Technology, kulamapholisa eBindura University. Ngikhuluma nje lakhathesi amapholisa akhona phakathi okutshengisela ukuthi usezwile izikhalazo zethu. And as far as we are concerned, thina njengeZinasu sekuyitick entweni zethu kade sizifuna ngoba usezwile sesimele impendulo njengoba besitshilo ukuthi u-9 May ilanga lokuqala asolokugcina. So impumelelo esiyifunayo eyokuthi school fees sehliswe, sizitshela ukuthi nxa engazange aphendule ngalokhu kwenzakale lamuhla sizaqhubekela phambili ase aphendule.
Unkosazana Nomqhele Moyo ofunda eNational University of Science and Technology INUST uthi izifundo zimisiwe lamhlanje.
Umiso wama-lessons mina ngibona kuqondile kakhulu ngoba khathesi imali esizibhadalayo ama-fees lawa vele yimali abazali bethu abangayiholiyo. And so thina khathesi lathi njengama-students vele siyakhalaza ukuthi uhulumende laye abone ukuthi i-fees yethu uyayehlisa ibe yimali e-affordable eyeneliswa ngabazali bethu. Lathi esiyenelisa ukuthi langaze nxa ungabuzama ukwenza lokhu lalokhu uyakwanisa ukuthi uzibhadalele wena.
Olwela amalungelo oluntu umqondisi wohlelo olwe-this constitution unkosikazi Abigail Mupambi upha umbono wakhe ngokutshengisela kwanamhlanje ngokungayi emsebenzini.
Yes, sibonile sibili ukuthi kade kubi kuhanjiswe stairway kodwa ke isituation ekhona ngalamhlanje kuground sibona ukuthi abantu bazihambele emsebenzini besikhangela nje ama reports esuka endaweni eziningi esijetsheneyo elizweni yananzelela ukuthi abantu bahambile nje emsebenzini njengesukini engikunanzelelayo yikuthi stairway le kade inga ikhangasela kakhulu online ungananzelela abantu kade bekhangasela abaningi ama number abo uzathola ukuthi ngaba ngaphandle kwelizwe abanye basegoli amanye ama political leaders njengabo Musi Maimane
enkundleni yabo yebulenjini iTwitter amapolisa achaze ukuba ukutshengisela kwalamuhla akuphumelelanga njalo bakhuthaze abantu ukuba bamangalele abantu abazabanyela udlakela uhlangothi lukahulumende olubona ngokuqhatshwa kwezisebenzi zakhe olweZimbabwe Public Service Commission lethule umbiko okhuthaza zonke inkokheli zengatsha lenhlangothi ezichiyeneyo zikahulumende ukuba inanzelele bonke abaze emsebenzini labangabuyanga kuthi abangabuyanga kumele batho isizathu esibangele ukungezi emsebenzini abanye bathi kubenzima kubo ukukhalala umsebenzi ngoba inengi labantu selizisebenza bethi ezikolo ukukhalala umsebenzi kuphumelele ngoba abafundi abanengi abayanga ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Siyabonga Mandlovu. Lokhu sikudaba olufanayo ezikolo lemakolitjini bekubetha umoya ngoba amatitshala lezifundi bengayanga ezikolo. Ugatsha lwezisebenzi zikahulumende lwazise ngempela sonto ukuthi abasebenza kuhulumende abangasoze baye emsebenzini bazajeziswa. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso yamatitshala e-ATUS, umnumzana Themba kuye moyo.
Salibonani balaleli bakaStudio 7. Okokuqala sithanda ukuhalalisela izinasu ukwenelisa ukuqoqa ihlanganise abantu abakusuka kundawo ezehlukeneyo ngemsebenzi langokuphila kubancediseni ukuthi bakhankasele ukuphuka kwentengo yempilo iqathaniswa lemholo ecakileyo.
Manje zizathobani ezibangela ukuthi lithi ukutshengisela lokhu kuphumelele?
Nxa sikhangela ngendlela okwenzakale ngayo sibona ukuthi emadolobheni amaningi abantu bebengayanga ezindaweni abasebenzela khona singakhangela laba abazisebenzayo ama informal traders abaningi babo baqalisa ukuhamba ezindaweni zabo ngabo 10 esingathi thina kusukisela ekuseni kusukisela ngabo 6 kusiya chaya u 9 abantu bonke bebethe shut down Zimbabwe emaphandleni nxa sikhangela ezikolo abantu bebehambile kodwa singakhangela ukuthi abafundi bebehambile ezikolo siza khangela abantu bebengafundisi sibuye sikhangela ukuthi abezomthetho esiwabiza ngokuthi ngama security boys bebegcwele ezitaradeni kobulawayo leHarare abathola ngamuntu ngezindlela labo yibo abasincedisileyo ukuthi abantu bengabi khona vele ipresence yabo abantu siyayesaba so lamhlabe singabe sabi kodwa sibahloniphile ukuthi nampani obhudi bakhona emgwaqweni thina kasizihlaleleni ekhaya upresidenti laye lohulumende wakuzwakale eseguguqule eminye imithetho esingakwaziyo ukuthi uqinisile kumbe ubeyiguqulela ukuba i-shut down ingasayenzakali kodwa-ke khonokho ukuthi kube lezinkulumo izinasi incedile kakhulu yenze ezinye izinto ade zezingasekho indaba ade zezingasekho kungxoxo yeze-economy la kungxoxo yezepolitiki esingathi thina i-current affairs kungxoxo zalamhla kuphendukile kwaxoxwa ngakho khonokhuyana kithi sikukhangela sikubone njengempumelelo sizakhangela okunye futhi lapha Chris Gandu ukuba abantu lamhla benelesile ukuthi bahlangane kudala kwagcina ukuthi abantu abasuka kwindawo ezehlukeneyo ababalisi abe-informal traders abasebenza ngapha langale babumbane bakhulume ngodaba olufana nalo lokhu sikubona kuyikusungula kokukhulula i-social justice okuzasuka lapho kusikhululele le-labor injustice esiyikhangeleyo okokugcina sisiya phambili abantu sesitshengisile amandla ethu ukuthi silawo ziningi izinto ezisihluphayo ngithanda ukuthi abantu sikhuthazane ukuthi akusiyo ndaba ye-education kuphela ele nkinga zikhona ezinye indawo eziningi okule nkinga khona nansi indlela sesiyibonile sizananzelela lokuthi i-social media isincedisile kodwa sesifuna ukubuyela kuleziyana indlela zethu zakudala esasizisebenzisa ukuthi kusetshenziswa ama-flyers kusetshenziswe lokhu lalokhuyana ukwenzela ukuthi nxa sibuthana sibuthane sonke silolwazi hhayi sithi sonke singena ku Twitter, sithi sonke singena ku Facebook, sithi sonke singena ku WhatsApp, kodwa la flyers sisibona ukuthi kuqhakathekile ukuthi siwayenze. Singabuyela kuleya indlela, akukho okungasehlula, sihlangene kumzabalazo sizawuphumelela.
Leso ke isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS umnumzana Themba kuye Moyo. Amakholwa eZimbabwe athandaza phansi kwezihlahla lasemagcikeni kwele South Africa asethwele nzima ngenhlanganiso ye Operation Dudula ebaxotshayo isithi bayokhulekela elizweni labo. Kule mithetho emitsha ethi abantu abasamelanga bethandazele lapho okungela zindlu zokukhulekela khona, inhlanganiso ye Operation Dudula ihle yathola igunya lokuhlukuluza izizalwane zeZimbabwe ikakhulu ezokholo lwesipostoli. Abanye abathandazela phansi kwezihlahla batshelela umsakazo ukuthi ngokoma kwempilo babona kuqakathekile ukuguqa phansi ngamadolo bathandaze. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Cassius Jesus Manampofu.
Enkosile andoldaba lokunye ngubonile ukuthi iqiniso lelo abantu Operation Dudula bangenile nje kwezindawo lapho kuthandazelwa khona, bathola abantu bethandaza bamisa lo msebenzi wokuthandaza bathi kube kumele ba le bayithandazela besekhaya kweZimbabwe. So kukhanya ngathi vele into ekhona ukuthi akusafunakali umuntu waseZimbabwe noma engabe esenzana, ngabe ukuthandaza, ngabe ukusebenza, ngabe ezenzela ibusiness lakhe noma kungaba nje kuyini abekwenza, as long as kule nto ayenzayo lapha akasafunakali. So ke besicawa ukuthi mhlambe indaba ephela kundaba zomsebenzi ukuthi akubathathe umsebenzi pho njengoba bebethi bethathele umsebenzi ukuthi sebethathelwa nale ndawo yokuthandaza njengoba sebesithi lo thandazayo layo kabafuni. So isimanga leso esisenzakala futhi ngusathane usathana ngathi uselibambili ilizwe leli straight away. Ma abantu sebeza kwalelwa ukuthandazwa kuthiwa kuhamba ithandazela endaweni ethile, right? So sebeyithathelwa na indawo yokuthandaza ngoba umbuzo omkhulu ukuthi okay, manje sithi abantu bangathandazi sebeyithathele na indawo yokuthandaza, kunzima kule lizwe lelo kwamanje.
Manje abantu bona labo abayaliswayo bazayekela yini?
Abantu angeke bayeke ukuthandaza, kutsho ukuthi ke unless ma kungabe lodlakela olukhulu bazoyeka ukuthandaza. Kodwa kwamanje basathandaza, bakhona ezindaweni zalo abade bethandazela khona. Ngingazi kuleyo ndawo lapho engibone khona amapicture evela bebabuthanisile ngoba bathole bethandaza bababuthanisa. Wena umfana lothiwa Ngihlahla lo le team yakhe lo bafike babuthanisa babayekelisa ukuthandaza. So angazi ukuthi kwamanje kuleso sigaba lesede bekhona basathandazana, kodwa kwezindawo njengalapha ePretoria lapha ngiyababona nje bayathandaza noma yababona nje ezidleleni lapha bazigqokile impahla zabo. Kodwa ke uthi uhulumeni weSouth Africa uyajengisa ukuthi usehlulekile ukukontrola ilizwe, umthetho awusekho. Ma lo muntu othandaza sezeharaswa ngale ndlela akuyisimanga esikhulu. Ikho nje abanye abantu besithi i-Operation Dudula le yinto yehulumente, abantu labana kabazenzela into lana ngalabo kuthiwa yinto kuthiwa bazenzela yena ngaumthetho sowababamba. So kusho ukuthi ngabantu abasponswa yi-government iphakathi kwalokho ukuvalela abantu abathandazayo siyo into engasebenza le. USathane uphezu kwabo, kodwa ke uNkulunkulu uzongenela.
Bona bebaningi yini abantu abayenza khona lokhu khona ngapho eSouth Africa, njalo ubona ungani kuyini ukubafuqa ukuthi benze khona lokhu?
Abantu balengi kakhulu abathandazayo, kakhulu ngabantu basekhaya khona, ngoba into enje eyayisuka imali semina ukuthi ungafika nje endaweni encane nje elingana le ground yebhora uthole kulamaqembu ayi-3 noma ayi-4 ethathandaza. Wonke la maqembu bagqoka impahla ezifanayo, kodwa abatshengisa ma ukhangele kwenza kwabo batshengisa ukuthi ngabantu abangathi kabazwanandi bona kodwa futhi ngoba lekulelwana lomfundisi laba nofundisi babo kodwa ngabe bahlezi ngabe bafuthumayela labana benza okwabo labana benza okwabo. Banengi abantu laba bakhona sibili, kodwa angazi ukuthi bazokuyeka nalo. Ngicabanga ukuthi asazi ukuthi khona isizathu esingaba isibambeka sibe singathi ukuthi why bethandazela kule lizwe isiphi, angisizwisisi lami. Kodwa ke mhlawumbe banaso sona isizathu esenza beza lapha. Okunye kubayona ukuthi kulezi hlobo zalabo bantu ezisebenza la, abanye balabo bantu futhi abathandazayo basebenza la. So kakhulu babonakala ngama-weekend from Saturday nangesani futhi part weviki ngabantu abasebenzayo. Mhlawumbe yikho kwenza babonakale nje bengathi bathandazela lapha njalo bebaningi. At the same time lemuli zabo zilapha futhi, so yikho kwenzakalayo lokho. Kodwa ke hayi, umthetho nje umele ngawe uyasebenza, kodwa umthetho awusekho. Kunzima kuleli lizwe kwamanje, asazi mbebe kuzophelela kupho indawo wakhona, mbe bazoyeka babuyele ekhaya or bazothini, asazi. Uzobonakala lokho ngokuhamba kwesikhathi.
Umnumzana Cassius Jesus Manampofu isizalwane seZimbabwe esihlala
kwele South Africa. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Pretoria.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e Voice of America ese Washington DC. Yabo.
Uba manje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Intatheli zindaba ezimbili zenhlanganiso ye-Alpha Media eyiyo umholi we-Newsday ezabotshwa edolobheni leChitungwiza ngomgqibelo zibhala ngokhetho lwe-by-election esigabeni lesi zize zakhululwa izolo ebusuku. UBlessed Mhlanga loTshengeto Chidi betheswa icala lokuthatha imfanekiso duzane lalapho ukuvotelwa khona. Baphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso se-$20,000 ngamunye. Iphephandaba leChronicle lilo daba lokuthi kulosakhulayo eleminyaka yokuzalwa eyisikhombisa 7 ochaywe ngengodo lenswazi waze wafa ngabanye bakhe abathathu abaleminyaka yokuzalwa eyi-9, 10, ne-11. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp. Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela abalaleli imilayezo yenu ibe mfitshane ukwenzela ukuthi senelise ukudlala eminengi. Siyabonga.
Lichona njani balaleli baka Studio 7, lichona njani okhuluma nje ngoBarnabas. Lichona njani bantu bakaNkulunkulu balaleli baka Studio 7. Hayi siyambona uJaha, uJaha uyathatha, uJaha uyathatha. Kodwa ke ethatha uJaha silomlando thina malunga, ama supporters ukuthi uJaha akhuselwe. Abantu babhalise ama-voting ngobuningi, abantu asihambeni siyobhalisa ukuvota ngobuningi ukuze kuthi iphupho leZimbabwe entsha lifezeke libonakale. Asihambeni ini bantu bakithi siyovota la, even lathi esisemazweni, ye ngikhuluma ngase-South Africa, lathi esisemazweni asizameni ukuthi siphakamise inyawo siye ekhaya siyelungisa izinto, singakhangeleli ukuthi kumele silungiselwe ngabantu abasekhaya bese siyababhlema sithi bavote kabi. Kanti thina sizoze sivote nina, sihambeni ini siyovota 2023 iTriple C ingene uPresident Nelson Chamisa ahlangene, sibonile bakithi imicimbi yonke ayihambayo ukuthi hayi imicimbi kaPresident. Ngakho ngaleyo ndlela ngizama ukucela wonke amaZimbabweni akuzindawo ngezindawo ukuthi singabophaphatheka sibaleke siye kwezindawo siye emkomanye amazwe sichiya ilizwe lethu lingalungiswanga. Kanti ke vele yena ozalungisa leli lizwe ngubani? Yithe sikwaphandle ngesingaphandle kwamanye amazwe, singaphandle kwamanye amazwe sidubeka. Belikhangele indaba ka-Elvis Nyati elokhu nanamhlanje ilokhu iphenqwaphenqwa ibekwa ngale langalwe tshelwa amanga ukuthi ye abantu sebebotshiwe kwathini kwathini, konke lokhu ngenxa yokuthi vele abakhokeli kasilabo, ngoba aluba abakhokeli silabo aluba indaba ka-Elvis lesiphushile. So ngakho ke mina bakithi ngicela wonke amaZimbabweni akuzindawo ngezindawo, asiphumeni asihambenini siyorejistara ukuvota, asiphumenini siyezama, singazami lakhona bakithi, asiphumenini ngo-2023 sizinikele siyozama ukulungisa ilizwe lethu. Khathele ngabo South Africa abatshona betshisa abantu bakithi, tshaya abantu bakithi, abantu bakithi ilungelo labo liyephula eSouth Africa. Kuningi okwenzakalayo eSouth Africa esingathi nxa singabe sikubeka egcekeni abantu bangayizondi eSouth Africa. Abantu bagcwele indawo zonke kuboBotswana ngento efana nayo bayahlukunyezwa, abantu bagcwele ku-UK lakwamanye amazwe angaphetheya kolwandle, abantu bakithi bathwele nzima. Uloku kubunzima lobo, kambe ngiyalibuza, siyazibuza, kumele sizibuze ukuthi kambe ngubani ongakhipha abantu phakathi kwalobu bunzima? Ngubani ongasikhipha? NguNelson Chamisa, uPresident weTriple C, encedisana nathi bantu. Asitshintsheni iZimbabwe, sindawonye iZimbabwe izoyitshintsha. Ngiyalincenga abantu bakithi, your vote is important, your vote can change your lives. Asihambenini siyovota.
Amatshona, amatshona, amatshona kuStudio 7. Sanibonani basakazi baka Studio 7 lonke, ngilithanda lo zonke ngezindaba lesisakazela zone ezimnandi konke konke indlela elisebenza ngayo kithi inhle kakhulu siyezwa indawo zonke zelizwe lomhlaba wonke okwenzakalayo lisakaza mnandi kwa Studio 7 linjandani balaleli baka Studio 7 sibonga indlela eliphathisa ngayo iningi lenu sibonisa njalo laba abathukuthelayo abathukayo hayi bakwethu mayuyu ipolitics singayibambi ngokuthukana ukuthi ubani ukulelana ibandla unjani njani naye asikhangeleni ipolitics enhle elombuso omuhle ipolitics ekhangelwe ngabantu yoncindezelwa hayi nxa wena ukho napho lapho khona uright kodwa uzivuze ukuthi vele ibandla lakho lisekelayo liluncedo bani ebantwini ufuna abantu balivotele liloncedo bani eselike lalwenza ebantwini thina sikhangela nje ukuthi akulalutho olukhona la abantu bathwele nzima ilizwe nxa lingelamali yalakulampilo esikukhayeleyo yimali selingenile o-coalition bangenile baba lama-MPs wathi no-minister phela i-coalition i-citizen coalition for change libizwe elitsha but iparty iparty endala yiyo phela i-MDC alliance bangena kudala kuhulumende yona leyi but kakulalutho abalubisileyo oluhle singalubala sithi kula ngakudla abantu bayadubeka izisebenzi kahulumende ziyahlupheka kaziholi lutho wala abahola imali yangikhona nje akuyindawo silamapholisa esigaba asebenza liphuma lize liyetshoni la abaholi lutho ngitsho isenti madoda kodwa besisebenzela impahla zethu zigcinakele uyesatshwa bona uhlonitshwa bona linyazelwe umuntu uyenkayi uyetsholotshe uyeplumtree kuthiwa hamba kumpholisa wesigaba kuthiwe sutyontshelwe ubhala incwadi hambeni kumpholisa wesigaba kurethi umntwana bhala incwadi enkambeni hambeni kumpholisa wesigaba so singawukhangela wona la mapholisa asebenza nzima kaholi kodwa igolide liyagetshwa izihlahla ziyaganyelwa inyamazana ziyathengiswa kanti imali yakhona idliwa ngobani amasobhuku amaningi kaholi amaningi amasobhuku kaholi asebenza mahara kathi esikuza nje zwezo zomba ngazo kuza ama-election ngosobhuku ababe sebesenza okhomsabo sicela abantu yesobhuku sicela abantu umnikani usobhuku yena lowo kaholi lutho kuyimali wangikhona kubhadala esikufisa abaholayo iningi vele abazuza isenti but likhangeleyo ukuthi umbuso onjani yona lowo hatshi kuthiwa siyacela imali e-amerika ama-americans wayenza sidubeke so lama-british ilizwe leli lakholonizwa ama-british so yiwasenza sidubeke sifakele ama-sanctions so asikhayeleni ibandla ezasenza sibe le mali
basakazi baka-studio 7 lelisilethela indaba ezingakhethi hlangothi linjani lonke ungamile inkomo labo Gibbs Dube labo Sithandekile Mhlanga labo Anastasia Ndlovu lonke nje lizwakale nje libingeleliwe lonke nesithi hayi thina siyaphila ngapha siyalibonga lina elisilethela indaba ezingakhethi hlangothi so lami ngithi hayi mphawulo kancane ngikhulumela bafowethu lapha hayi bafowethu lonke nje elisekhona lapha nanti i-CCC ibandla elitsha elihle eliyelo kwamayelo bhoni asingeneni kumayelo asingeneni kuyelo asingeneni kuyelo asingeneni ku-CCC mele ngu-advocate nesentshamisa iza sikhulule ezasikhulula elizweni njalo bafowethu ontanga cela lihambe lerejista ukuze sibone ukuthi siyangaphi 2023 siyacela mpela lihambele irejista ngobuningi bafowethu lonke nje lani badala siyalicela ukuthi libuye elingumadiaspora libuye 2023 lizovota siyalicela libe lurejista livote lonke likumadiaspora libe lizovota ukuze lizwe lezimbabwe likhululeke libe right kathesi yabona ukuthi abantu bayahlukumezeka ezindaweni kwaphandle kwelizwe ngaphi ngaphi ngezindawo ngezindawo so besicela ukuthi bantu kuyanini lizolungisa ilizwe leni okhulumayo uRain Thuma ngikhuluma nje ngisemadogonye esigabeni sikabhango umlisa ngumatenga hhayi ngiyabonga kakhulu ngicela ukuthi i-audio leyi ingene noma ngaphi
kwezemelika umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin wethule umbiko wakhe embuthaneni wokukhumbula ukunqoba kwelizwe lakhe elakwenza ele Germany kumpi yomhlaba iWorld War II engatshengisi ukwekethisa impi lele Ukraine. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni, saqala ngumbuza ukuthi amazwi kaPutin uwazwe njani njengoba abanye bebecabanga ukuthi uzethula amazwi okutshela umhlaba ukuthi usezasebenzisa izikhali zembubhiso ama-nuclear weapons.
Baba Gandhi, ngimlalele sibili kuhle lamlapha uPresident Putin lo weRussia. Njengoba usitsho ukuthi umbiko wakhe awusazange ube njengalokho bekukhangelelwe ukuthi uzakukhuluma kumbe uzakutsho maqondana lempi ye-Ukraine. Ngibona ngathi kule zinto ezithize ezingazange zihambe kuhle kuhlangothi lweRussia ekulweni impilo yase-Ukraine. Njengoba ngengatsho lapho ngaphambili ukuthi nxa babekhangele babekhangela ngathi bazabhoda baye e-West njengokuthi e-Cholocho bese bebuya baqume beqonda eMtari bahle bathathe ilizwe lonke. Kodwa kusangezange kwenzakale njengokulungisa kwabo. Uyakhumbula itshintshatshintsha ama-general amanye ama-general kuyezwakala kuthiwa adujulwa khonapha e-Ukraine betshaywa ngama-snipers. So kungata kuhamba kakuhle lakhathesi kuyaluyiwa kodwa-ke ukulowa khona sekungata kusaqedakala ukuthi kumbe uyaluwina kumbe uyathini esekungathi kuyakhanya ukuthi ufuna ukuthatha uhlangothi lolo luse-East ukuthi kube yindawo athi uyiwinile kodwa ukuthi awinile izwe lonke hhayi kungathi kuyehlula. Yikho elokhu ephonga ujikijela kuphela ejikijela kuphela izikhali ezinkulu echaya lapha nalapha. Yikho engubonayo khonapha espeechini sakhe uPutin.
Khona ungathi impi le ihamba njani kakhulu nxa sikhangela ukubana sekule nyanga phose ezintathu kuliwa kungakhanya ukuthi le Russia kade lisesatshwa ukuthi lilamandla kakhulu lingaba selithumbile ilizwe lonke ngesikhathi lesi. Kuyini okungakusenzakala? Singabona yini evuma ukuthi unqotshiwe empini umongameli wele Russia?
Hayi, njengoba sitsho ukuthi nxa ukhangele iRussia njengobukhulu be-army yakhona, i-equipment abalayo, izikhali abalazo, kungathi akuhambanga, kungathi ukutshaya kwakhona akutshayeki kuhle njengalokhu ababekade bekucabanga. Ngiyabona mbona ngathi babengathi bayangena ngesidumo base befika bengathi bayatshaywa kakhulu ikakhulu emabrijini lapho. Mbona ngathi lamabutho e-Ukraine asuka abacathamela abacathamela isigorilla abatshaya bengananzeleli ukuthi bayatshaywa. Then ke base bengathi bayaphambana ukuthi benze njani ngoba okukhulu ukuthi batshaye into abayibonayo. Nxa betshaye into abangayiboniyo kufana nalokutshaya nje umoya. So lapha eqinisweni kuyikuthi angiboni ukuthi impi yakhona izaphela masinyane. Uzahlala elokhu echaya nje njalo lokuthi declare ceasefire hayi ngamboni. Engxenye angavumela kusiya nesikhathi ukuthi kube le nkulumo ezithile ezokuthi kukhulunyiswane ukwenzela ukuthi kumiswe impilo. Kodwa-ke okwakhathesi ungathi uyangekile kakhulu uPutin mbijana ngoba nxa ubulalela ispeech sakhe sezulu ubengathi ubuyele emuva kakhulu ku-World War II ukuthi khona hayi livikela ilizwe lenu livikela inotho yenu livikela lokhu. Kodwa ekhuluma ngento eyenzakala kathesi angazi njalo kodwa-ke mbona ngathi kumkhathaza.
Umnumzana Raphael Mthombeni ngocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas khonapha kwele Melika. Bakwethu, isikhathi asavumi ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izisebenzi kazilalelanga inkuthazo yokuthi zingayi emsebenzini izolo kodwa abaqoqe lokhu kutshengisela bathi kuphumele. Amakholwa eZimbabwe athandaza phansi kwezihlahla lasemagcekeni akwele South Africa asethwele nzima ngenhlanganiso ye-Operation Dudula. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande nesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.